Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ngenjongo yokuhlaziya ukuqhutshwa kwemisebenzi yekhansili yakoBulawayo kanye lekampani yeZESA. Umqoqi wenhlelo enhlanganisweni eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uchazisa injongo yalomhlangano.
Injongo ukuthi sizoyengeja labo kulezi eziningi izakhamizi ebahlangana lazo ngalo abafisa ukuthi bazicasisele. Kodwa siyananzela la ama-organizations engikhuluma ngawo kwesikhathi abonabonakala ebantwini, so yinjongo yokuba khona kwethu la.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhalaze kakhulu ngokuthi umansipala waleli dolobha uvumela abantu ukuthi bahlale ezindlini ezingelamanzi kanye lezambuzi, ethi kwelinye icele lomuzi wePhumula kulabantu abahleli endaweni lezo ezingelamanzi besenzela ingcekeza emaphepheni abawalahlela emagcekeni okusuka kudale imikhuhlane. Umnumzana Gumede oyisakhamuzi seminyela uthi ilokishi labo lilemuli ezisebenzisa impompi eyodwa zizine, ethi lokhu kudala ukuxabana kakhulu phakathi kwezakhamuzi nxa sokumele kwehlukaniswe imali yokubhadala.
Kulezi zindlu phosa ezingu-4 kusiya ku-5 ezilama-families angu-16 or 20 nxa iyi-5. Abantu laba basebenzisa ithoyilethi beyinye kumbe impompi yamanzi beyinye. Impompi leyana nxa beyisebenzisa bethatha amanzi khonapho, i-city council nxa isibanika i-billing isifika ikhangela kuphela ibisinika umuntu oyedwa i-90 kiloliters ukuthi azibhatale. Then ku-90 kiloliters leziyana ungathi uyakhangela uzathola ukuthi phakathi kwabantu abangu-16 bephiwe 90 kiloliters each, 16 families, uzathola ukuthi imali eningi. Khonapho phakathi kwalabo bantu uzathola ukuthi kula bantu abanye bakhona abahlala khonapho babe bengabantu abangalabantwana.
Umnumzana Ashton Sibanda osebenza ekhangele ezemali kukhansili uthi ukhansili akala mvumo yokwala imali ebantwini laloba imalini eyokuphungula isikwelede semithelo.
Lo mthetho okhona ungabona ukwenzakala lizicela ukuthazieleo
Unkosikazi Othilia Sibanda ohlala eChabalala uthi amaklinika kakhansili asetshenziswa ngodokotela azimeleyo kumele abiselwe kukhansili ukwenzela ukuthi uzulu afinyelele ukuthola usizo njalo kwehle indleko ezifana lezemota ezithwala abagulayo. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nancy Sampofu uthe ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza kubangelwa kakhulu ngabantu abavula indawo lezi bephosela amatshe kanye lenhlabathi befuna ukuthi kugelezele ensimini zabo. Okunye okukhulunywe emhlanganweni lo ludaba lokuqhwashwa kwabantu abasebenza egodini lapho osekuvalwe khona ukuze kuqale ukwakhiwa isilindo samabhasi kanye nendawo yamavinkili eyegodini mall. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.